Unkosikazi Matilda Dubo tabuke insiza South uthi azitholakala indawo zokuthi bayihlole eminye imikhuhlane yemvukuzane ngemthina ngaphandle kwevele kuphela. Kungakho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo bahlole lo mkhuhlane emaphandleni ukuze bathole ukwelatshwa kusesemasinyane.
Ngabe kulesikhathi sokuthi umbekumbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni? Emadorobheni bayahamba bayehlola, emakhaya ngabe lakho emakliniki kuyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi. Yikho siyacela ukuthi nga siyalamulekelika kube lokuhlolwa, abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo. La uzuze sukhululekile ma usuhloliwe. Siyamnxusa uhulumende kulokhu omelele zempilakahle ngoba ngumkhuhlane obuhlungu. Ungawukhangela nxa ubambe omunye umuntu kubuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Siphathiswe Nkalo Esilikwe uthi lanxa bezempilakahle bayake befike emakhaya abahloli wonke umuntu.
Ukubuya bayabuya sibila bazohlola lapha ekliniki yakithi, bayabuya bezohlola i-cancer ngithi. But nxa befika bafika bakhethe bathi bafuna kuphela abaphila legciwane le-HIV. So ukuthi uhlelo lwangikhona luhlelo luphi njani, hayi lama ngikwazi, kodwa bafika bekhetha besithi bafuna abaphila legciwane le-HIV. Okungakuthi abaningi abangekho kuhlelo lwe-HIV abahlolwa, vele abakaze bahlolwe. Kukanti vele siyakwazi ukuthi ikhensa isigcwele kubomama abaningi abakwazi ukuthi bakuhluphisile.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association Zimbabwe, unkosikazi Sethekeli Cabangu uthi akulasizo olutholakala emakliniki emakhaya.
So sizithola sinobunzima kakhulu ngoba umuntu ma ngabe ebe ecabanga ukuthi angabe enayo i-cancer kumele ukuthi aye emadolobheni, aye emadokoteleni la azokhupha khona imali ukuze akwazi ukubana afakwe emtshineni emkhulu ahlole ukubana i-cancer unayo. Ngoba la emaklinikhi wethu asinayo imishina yokubana abantu bachekwe. Yilo uhlupho esizithola sinalo kakhulu. Noma ungaba educator labantu ubatshele ukuthi i-cancer iyizigaba ezinjani, i-cancer itholakala kuphi nakuphi, kusuke kungasekho lusizo ngoba usukungela nto ongabasiza ngayo.
Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi ukhathe odokotela abazingcithi ngomkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela ezisemakhaya.
Ma ngabe kungenzeka uthole lawo abantu abavele beyibo abaziyo nge-cancer, kangcono abangamadokotela bakwazi ukuthi bafakwe endaweni ezisemakhaya abazofika bekwazi ukubana lento le ithestwa kanjani, sibe labodokotela abaqeqeshileyo abaziyo ngalo msebenzi we-cancer. Ngoba manje ma ungaye ekliniki ulwazi lwangikhona ngibone ngathi lufishane kakhulu ukuthi lufinyelele abantu. Labantu ma bengafakwa emakhaya barolwe out bakwazi ukuthi bahambe betest abantu emakhaya abo bebacheke, ngoba abanye abantu thola ukuthi sebengabantu abadala abangakwaziyo lokuthi umuntu asukume la akhona ayo emtholampilo.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandabeleni unkosikazi Rudolph Kotore uvumile ukuthi abalayo umtshini yokuhlola kanye lokwelapha imvukuzane esixhwalile. Uthi kodwa balazo indawo zokuhlola imvukuzane ezibhedlela ezikhulu zemaphandleni. Lo nyaka umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane unanzwe phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Gap, okuyinkuthazo kubo hulumende ukuthi bethulele wonke umuntu inhlelo zokwelatshwa lomkhuhlane ngokulinganayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.